sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izulukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlazi ku 7 Lwezi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umnumzana Joe Biden usekhethwe ukuba ngumongameli weMelika kulandela ukwethulwa kwempumela yokhetho esigabeni sePennsylvania.
UTrump kazanga nanzelele ukuthi kulaloko kuthiwa yi-mail ballots lokhu okubuya ngencwadi.
Kwenziwe isikhumbuzo sikamuyi umnumzana Kenneth Dina obemela isigaba seGlenview edalele parliamente ongwebandla le-MDC Alliance ngesikhathi leli bandla likhala ngokulahlekelwa ngamalunga alo amanengi asakhulayo.
Siyadana kakhulu ngoba ngensuku ezingu 6 weeks sesilahlekelwe ngamachawe akwana sit.
Kwezemaphandleni sikhangela udubo lokusilela kwamanzi edede.
Ayidethi lapho amanzi sebesiwakhwa le rulezaya agijimisa ngesisu akho shamu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Joe Biden usekhethwe ukuba ngumongameli weMelika kulandela ukubalwa kwamavoti awesigaba sePennsylvania. UBiden uhle wathola amavoti athiwa ngama Electoral College votes angamakhulu amabili lasikhombisa 273. Umongameli Trump yena wasala elokhu elamavoti angamakhulu amabili lechumi 214. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi.
Ukanya kulukhetho oluhambe kuhle kakhulu. Kulukhetho olwenza sinanzelele ukuqhakatheka kwento okuthiwa idemokrasi. Sibona ngathi amazwe amaningi kakhulu ngapha kithi eAfrika sikhanya leyo demokrasi siyayiswela ngoba kulukhetho belukhanya luchele lukhululekile. Sinanzeya lokuthi abantu behamba becampaigna bechelesile njalo abantu bekhanya bevota kungela umuntu ohlukumeza omunye ngobofosela omunye njalo kungela umuntu ozama ukuthi kube lokwethusela abantu ngathi intimidation. So ngokunjalo ke kuluhlelo oluhambe kuhle esiqinisa ukuthi abantu labakhanya bazikhethele abamkhethileyo ngokuchelesa bengelani bengela problem. Kodwa kubathokozisa khona
umongameli Trump uthi kulokuqilibezela kukhetho lolo ubona ngani into azikhulumayo zingaba ziliqiniso na?
Well, umongameli Trump siyamuzwa ukuthi ukhanya uyakhala ukuthi kulokuqilibezela okwenzakeleyo esingakutsho ngamafutshane singathi nje uyisililo sokwaliwa esokuthi kambe nxa indoda la ibizibona ungathi izakhonjwa kodwa yasibona ukuthi phela yebo nguye bebusa sikunanzele khonokho. So ke ubekule kunanzelela kumbe lokulangathela ukuthi engxenye abantu bazamkhetha njalo ungakhangela futhi okwenza umongameli Trump akhulume ngale ndlela lanxa la esazi ukuthi hayi into azikhulumayo nje izinto ezikhulumayo zokuthi ngezenzondo bezokuthi usedliwe. Siyakwazi ukumenza akhulume ngaleyo ndlela ungananzelela. Imbali yami eMelika yikuthi kukalutshwana ukuthi kube lo president oseva one term abesephuma ngokudliwa kukhetho. Kodwa ke uDonald uTrump ukhanya hayi yena ke la usethi yakhe irecord engajwayelekanga eMelika ukuthi ungene ka-1 abantu bahle bamlahla. Kuyatshengisa ukuthi engxenye la kusofanele azinike amakhwapha angasolo okwenziwe ngabantu. Abantu bakhethile ngoba befuna ukukhetha ngaleyo ndlela. Kazinike amakhwapha azibuze ukuthi kungani abantu bemlahlile. Kulalapha lahleke khona kavume ukuthi yidemokhrasi angathi ngokudla iwa abe sesithi kulokuqilibezela. Pho vele ube ngena nikhethwe enqa kulokuqilibezela. Anti ube ngena esithi ukuthi hayi uzaphumelela. So ngokunjalo sibona ngathi okhuluma uDonald Trump abantu bangakuthathi ngendlela akufaka ngayo. Indlela nje ukuthi indoda la nxa idliwe izobuhlungu ibizibona ngubhodla inhliziyo ngokukhuluma into engazaziyo. Likwe singakutsho ngoDonald Trump.
Umnumzana Ambrose Sibindi yingcwethi ecubungula izombusazwe. Ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekwobulawayo. Siphinde saxoxa lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni yena othi uMongameli Trump wazokhela umlilo emehlweni ngokukhuthaza abalandeli bakhe ukuthi bangavoti ngeposo.
Ngibona ngathi mina kuya njengokubona kwami njengoba ngangengabona ngaphambili ukuthi akusoze kuguqule lutho lokho osekukhona kathesi. Ngibona ngathi uBiden usesiya sibili endaweni yakhe ngoba aluba ngabe kungasikho lokho bekungabe engxenye kuseduze kungutshikile obhanqa khona laphayana ukuthi baseduze laduze. Kodwa ngibona ngathi umtshiye kakhulu njalo echiya uTrump. Njalo ngibona ngathi uTrump kazanga nanzelele ukuthi kulaloko kuthiwa yi-mail ballots lokhu okubuya ngencwadi ukuvota lokhu kwencwadi. Ukuvota lokhu kwencwadi kazanga akukhulise esikhundleni sokuthi akukhulise yena wakwenza kwakhaya ngathi into embi. Abantu bakhe kabasazange bavele bafake incwadi ukuze bavote ngazo. So incwadi zonke ziphuma lapha kade sezingathi ngama-mail voting la. Akayada phuma amanenga khona engama-Democrats. Ngaleyo ndlela sekumtshaya. Sekumtshaya kutheni yena sebona ngathi uyaqilwa. Kodwa akulaza kuqila akwenziwayo khona lapha ngoba yinto evele ikhona ku-system leyo ukuthi kuvotwe ngezincwadi. Kanti njalo kuvotwe kakhulu ngazo izincwadi lezi ngoba abantu bebesesaba i-corona.
UMongameli Trump useke wathi yena etshela labo abaseduze laye ukuthi ngasoze vele avume ukusuka esihlalweni lalapho enqotshiwe. Ubona kungenzakala yini lokho?
Ye, sengike ngamuzwa sibili ekutsho khona lokho ekhuluma khona lapha njalo esithi uzasebenzisa umthetho ukuthi umthetho uthini. Engikubonayo angakunanzeleliyo ukuthi loba ngazasebenzise umthetho. Nxa kuyikuthi khona lokhu akusolayo, bekuthola ukuthi ayisiyonto ebambekayo ependulela ukuthi khona lokho kuvotwe ngabantu kungabe yikho. Akusizile ukuthi khona lokhu akwenzayo. Ngoba kufanele ukuthi lapha sola khona athena nangansoze ngiphume ngoba kulezinto ezingahambanga kuhle kulobuqili obenziwe. Kuzamela ukuthi aveze i-evidence yobuqili obuyinqumbi enkulu e-overturna lokho osekukhethwe ngabantu. Angibona ngathi mina hayi loba ngazabe uyakukhuluma khonokho ukuthi kasoze aphume. Uzaphu ngoba lapha nxa isikhathi sakhona i-constitution yakhona isifikile. Hayi uzakwenza kuyakwenzakala. Angithi uBiden angangena uzaba i-acting president in waiting uze kufike uJanuary.
Umnumzana Raphael Mthombeni sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma le Studio 7 eseTexas. Igciwane le-coronavirus selimemetheka njalo elizweni lemhlabeni jikelele ngesikhathi eleBotswana lisithi seliyaqala ukuvula imingcele kuyonale inyanga. Emhlabeni jikelele ikakhulu kwele Melika inani labatholakala belegciwane leli seliqanse kakhulu laze lafika kunkulungwane ezedlula kancane ikhulu 126,000 ngelanga linye. Kwele South Africa lakho kade selehlile kulabantu abaphansi kwenkulungwane ababanjwa leli gcikwane ngelanga kodwa selikhuphukile leli nani. Siqoxe lesiphathamandla sabaphila ngokuthengisa izitaladeni abebulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladlandiweni othi abantu sebengani sebesephula imigoqo yokwenqabela leli gciwane bebona ngani seliphelile lona lisakhona.
Siyakubona ukuthi igciwane seli ngani liyaqansa inani eSouth Africa. Ngokunjalo ke abantu bayakhathazeka empeleni kodwa ke ngomnakano wethu sinakana ukuthi abantu bebezichaphela endaweni ezingavunyelwayo bengena bephuma nje kesabona ebulenjini lapha i-video engathi border umama bekhuluma ukuthi siyazichaphela thina egangeni ngoba akula kudla into ziyadula eZimbabwe siyathenga imithi eSouth Africa ngoba siyagula kutsho ukuthi vele abantu bezihambela nje bengahlolwa nxa ubhoda sevula kuyinto enhle ngoba abantu bayachapha endaweni ezifaneleyo bese bekhangelwa nxa utholakale kule gciwane ke bele mzamo yokuthi ungathelela abanye njengenhlanganiso siyakwamukela lokhu ukuthi ama-border avule ngoba phela abantu esisebenzela abaningi kakhulu abachapha imingcele besiyathenga sithenga impahla kade bethwele nzima kakhulu kade izikolo ziyavulwa nje kunje abaningi abaze benelisi babhadale imali zesikolo kodwa abantwana babeyile esikolo so hhayi kuyinto esiyemukelayo kakhulu ukuthi ama-border avulwe kodwa siyazi ukuthi abantu abangenayo uzawa behlolwa bengahlolwa-ke nxa ulo gciwane-ke imizamo yokuthi ungatheleli abanye ithathwe
ngokubona kwakho abantu belokhu besalandela na imigoqo yokuthi bazivikele ekutholeni leli gciwane
ye abantu abanye basazivikela ungabhodabhoda abanye bayagqoka amamaski kodwa abanye ke bangani basebekhohlwa ukuthi umkhuhlane ukhona nesikwenzayo njengenhlanganiso yokuthi silabantu esibaqoqileyo ukuthi babhodabhode lapho labantu bethu abasebenzela khona phambi bakhumbuza ukuthi bagqoka amamaski bageze izandla bayenze i-social distancing nxa bethenga nxa behlangana abantu abathengayo kuyimizamo yethu njengenhlanganiso ukuthi sinqabele ukumemetheka kwegciwane leli kodwa abanye abantu bakhohlwa sibili bona umsegqoka imaski sebona amapholisa kutshengisela ukuthi-ke abantu bacabanga ukuthi imaski vele igqokelwa ukulandela izinqumo nothi ukuthi inqabele ukumemetheka kwegciwane kodwa ama-bailiffs ethu esithi ngama-market bailiffs ayabhodabhoda emkambo lapha ekhuma labantu ebakhuthaza ukuthi bazivikele kumkhuhlane lo okunye njalo sesinike-ke ama-market amaningi ama-sanitizers amabhakethi ogeza izandla lama-maski ukuthi sisamukuthi sikhuthaza abantu ukuthi bazivikele njalo siyakhankasa lapha emsakazweni eminingi sikhuluma siletha imbiko yokuthi abantu bazivikele bathathe izinqumo zenezi zakhulunywa i-World Health Organization
umnumzana Michael Mdladlandi weni isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eyibulawayo Vendors and Traders Association ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo Namuhla kwenziwe isikhumbuzo sikamuyi umnumzana Kenneth Lina obemela isigaba seGlenview edalele ePhalamende engwebandla leMDC Alliance ngesikhathi leli bandla likhala ngokulahlekelwa ngamalunga alo amaningi asakhulayo kuwonalo umnyaka. Umkhokheli webandla leMDC Alliance ubekhona embuthanweni lo owenzelwe eGlenview. Ulina uzabekwa kusasa kibo emaswingo. Sixoxe lesikhulumeli sebandla leMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda othi lumnyaka ubumubi kakhulu ngoba belahlekelwe ngabasakhulayo bebandla abanengi.
Mahlabe Zulu siyalibikela ngokudana ukuthi iGlenview silahlekelwe ngamaqhawe amabili. Okuqala silahlekelwe ngu-former councillor weGlenview 1 uCouncillor Dewa. Kwasekulandela uMP uKennedy Dina uMP weGlenora weGlenview North siyadana kakhulu ngoba ngensuku ezingu 6 weeks sesilahlekelwe ngamaqhawe akwana 2 former MPs and 3 current MPs hiko ke siyalibikela ukuthi sithwele nzima sikhala lalabo abafelwe izihlobo zabo njalo thina abantu beMDC sikhala lemuli yonke eyakodina lakodewa sithi ngamaqhawe edezimisele kulisana lobubi beZimbabwe bengalankethi abachabi bethanda iZimbabwe hatshi ukuthanda abantu yikho ke siyalicela mahlabe Zulu ukuthi lonke eliseduze lalapho okukhalelwa khona liyencedisana labo njengoba ukuthiwa isihlobo sakho kubuhlungu kangaka. Abantu bakithi bathwele nzima, abanye babulawa ngama-stress, abanye babulawa yi-coronavirus, abanye babulawa zindlala njalo lokuhlukuluzwa. Asisakwazi impela ukuthi kambe sokunani lokho okusithathela amajaha amancinyane lamantombazana amancinyane esithembile kiwo mahlabe zulu konke sikufaka ezandleni zikamdali ngoba sonke sizalandela la yiwo amaqhawe esizwe esithi ngama freedom fighters edefuna ukulungisa iZimbabwe.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kwezemaphandleni izakhamizi zedede esigabeni senyakatho emandebeleni zikhala ngodubo lokuswelakala kwamanzi kusukela ilizwe lithola uzibuse. Zithi njalo kudala zaphanyeka isicelo kukhansili yalumango ukuba ingenele ilungisise udubo lolu ngoba lulokhe luqhela lalapho amandla kagetsi engahamba kusuka kuphambanise ukudonswa kwamanzi abawathanathayo asuka ezibholaneni ezisewange National Park. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo esedede.
Iningi lezakhamizi zedethe ziphila nzima kulandela udubo lokusilela kwamanzi osekubangele ukuba bacele ikhansili ukuba ibakhele izibholane duze lamakhaya. Isakhamuzi sedethe umnumzana Stanley Gabriel uthi amanzi abawanathayo ayingozi enkulu kumpila kahle yabo.
Hayi dethe lapho amanzi esebesiwakha le rollers aya agijimisa ngesizwe akho sharp. Ngona besenzela izibhorane samwe khona.
Umnumzana Shamiso Dube uvumelane lo Gabriel ekuthini kungcono bagejelwe izibholane ngoba udubo lwamanzi lubachayelela phansi.
Hayi Dube siphila nayo into yezinwa amanzi asiyalela phansi. Izinwa ithi nxa sibe demand imali zabo ka wawuya khona kukhona bethu ilibhobho tshani bevala bathina but nxambe kule problem samwe ka abasitsheli babethule so thi asakwazi ukuthi isenze njani ngeZimbabwe le kumbe ngcono abadala benzea beswayela imigodi nxa uhlupha.
Umnumzana Brad Chup esinye njalo isakhamuzi sedethe uthi amanzi abawakha e-NRZ akalungelanga abantu.
Asithole manzi asefu anti asilumisa ngesisu asigijimisa emathoyilethini lapha so ngangcono besifakele iziborane lezi bezilungisise kuhle kuhle sithole amanzi asefu ya.
Ukhansela kaward 16 elupote ewange umnumzana Cosmas Mwakiposa uthi udubo olukhulu yikuthi abalamadamu.
For example, lamhla kade sile budget consultation le council. Then it faced okuphumileyo iproblem yamanzi. Ngokuphumileyo sile challenge yamanzi. Asilamadamu, izibhorane ziyafa, siyehluleka ukubhadala izimali ukuthi khona sidinge izinto ezokulungisisa isibhorane.
Izakhamizi zedethe zicele ukuba uhulumende angenele kudubo lwamanzi bagejelwe izibholane duzane lemizi yabo kanye lamadamu ngoba ukusilela kwamanzi kubaphilisa nzima kuphinde kudale ukubuyela emuva kwezentuthuko. Bathi njalo ngabe amadamu akhona balakho ukuziphilisa ngenhlelo zezingadi zokulima bethelezela umnyaka wonke bengalindeli ukuna kwezulu lona elivele lingani kuhle emhlubulweni weMandebeleni. Asenelisanga ukuthola impendulo yemibuzo yodubo lwamanzi kumqondiso wekhansili yewange umnumzana Phindile Ncube esileviki wayelotshelwa saze saya emoyeni. Ngimele iStudio 7 ngisedethe ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje sengilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lelami osithandekile Mhlanga. Lamhlanje kuhlelo sixoxa lo nkosazana Sinini Lindsay Harmon Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leLouisiana khonapha eMelika. Unkosazana Ncube obevotisa kukhetho oledluleyo lokudinga umongameli usichasisela ngomsebenzi wakhe kanye lokuthi umumo unjani edolobheni lakhe ngesikhathi amavoti ebalwa.
Fundé Convent Primary and High School. Asensiza as Bayabonakala yini abantu abansundu abavela kwamanye amazwe e-Afrika kumbe kwele Zimbabwe? Siyabona ukuthi amavoti yalokhu ebalwa kwamanye amadolobho. Umumo unjani khona ngapho eLouisiana?
Umumo is just business as usual. Ngenxa yokuthi lapha iningi labo ngabelungu ngabasupporta umongameli welizwe leli. Bayazi bavota abantu abansundu abayiba bajayela ukusupporta ama-Democrats balutshwane kakhulu njalo abavoti. Uyezwa abanye xa sihlangana labo emsebenzini langapho ungathi uvotile bathi akusoze kusize ngoba singavota akusizi. Bayazi ukuthi bawinile abalapha ama-Republican bawinile ngoba kuthiwa it's a red state, it's a Republican state. Bahamba bayakwenza abakwenzayo njengenjayelo, bayavota, bayazi ukuthi bayawina ngoba bayi-majority vele bona lapha. Ama-elections lawa abe-free and fair sibili ngoba abantu bavota early, esithi early voting like a month or so before kumbe kwakungamaviki kumbe amane depending on i-state abahlala kiyo. Bavota bethumela ngencwadi nge-post, baba lethuba njalo ukuthi abangavotanga leziyana ezindlela beze mhla welanga ngolesibili. Babuyile abantu bavota sibili.
Lowo ngunkosazana Sinini Lindsay Harmon Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leLouisiana khonapha eMelika. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Mthulisi Hanana obaleka eZimbabwe. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Gandhi ukuyamukelwa kuhlelo. Ngiyabingelela futhi labalaleli.
Umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi kahle kahle kuyini okwabangela ukuthi ube sendaweni engaziwayo lapho sucatshe khona?
Mhla ka 28 July lonyaka phakathi kobusuku sokusiya kubomathuwane umuzi wami wagqekezwa abantu abazingenelayo ngabantu ababethwele imbhobho ngamapholisa lamasosha labantu bezanu labanye sicabangela ukuthi kuyenzakala ukuthi ngama-CIO. Babuza unkosikazi ukuthi ngingaphi, bakhombela ngombhobho. Abantwana besethusela ukuthi bazadubula nxa unkosikazi engatshongo ukuthi ngingaphi. So basebetshiya umlayezo ukuthi kumele ngitshiyane lokuthi Zanu PF must go, kumbe ukuthi corruption must go, kumbe ukwenza noma yini ephikisana lo hulumende nalo khona. So ngasembondi kangevikelekanga laba bantu bebetshona bekhona belandela unkosikazi lapho anxa ephumile endlini siya noma siya ngapi welandelwa zimota okwamavika esithupha zethu hayi ukhanya ukuze sivikeleke sabona hayi ukuthi siphume nje lati siye khatshana kancane ukuze siphephe
sizwa kuthiwa ulohlelo lokuphathisa ababengaba lwebenkululeko bekuviyo lezibra abaseZimbabwe ungasitshela ukuthi uhlelo lwakho luhamba njani
okukhona babagandi ukuthi ngisekucatsheni lami kwami lapha encatshe khona ngeke ngafonela abadala bethu ababekuviyo lezibra ngibazisa nje ukuthi hayi kulezi nsuku lingabona kuthenya ngiyehlelwe lokhu nalokhu manje ngithe ngikhuluma labo bakhanya bekhala abanye bakhona ngendlala ukuthi manje fukahana manje wasukhashana kangaka ozabe sibhasopa ngubani ngasembona ukuthi lami njoba khale ezingani angimanga kuhle nje umuntu ohlezi ngesibune sizoda kumbe ngathomi ngonya olulodwa ngasengicela kwabafowethu ngisebenza o Twitter labo WhatsApp ukuthi awabantu silabadala ngale abalambayo abanye bakhona ngokuswelakala kwenhlandla babhujelwa ngabantwana basela ngisho umntwana kumbe balabantwana abasemazweni abangathumeliyo kumbe abangasebenziyo khonapha ekhaya abanye bayagula futhi so abanye bakhona bengithi ngikhuluma labo umntathu olamalanga amabili engasazi esithwala ngapha ngabantu kumele bebe nathi imithethize ngasembonthi hayi ngcono sikhankase bengikhankasela abantu ababili ekuqaliseni kodwa kuthe sembonthi response yakhona engathi abantu bayabangisekela ngathi ukuthi ngivule ngingavaleli abanye phandle ngoba abantu ababanjwe indlala ngalesi sikhathi baningi ungathi impilo enzima emuntu nosebenzayo manje nxa sesingakhangela abadala bethu abangasebenziyo kazi basekeli ikho ngathi hayi wothi sizame khona ngokuncane thina njengabantu ababo esingakwenelisa so bese kwenza besicela ama 100 rand ebantwini umuntu angathi sikhandi singathunyelwa abantu abangu 100 sile 10,000 le 10,000 siyathenga igrocery engakhangela umlwelo wenkululeko for inyanga yonke phose inyanga zise zibe mbili so yilo uhlelo kade silwenza
bayaphathisa yini abantu abasemazweni
angifuni ukuthi khona ngithi bayaphathisa kumbe abaphathisi kodwa khonokho esikutholileyo siya kubongela ngoba siyananzelela ukuthi khathesi sesikhathini esinzima abantu kabasebenzi umhlaba futhi uvaliwe ngenxa yalolu bhubhane lwe corona COVID-19 ekade lukhona lovala umhlaba wonke. Kodwa kungasenani phakathi kokuhlupheka okungaka abantu bakithi benelisile ukuthi basincedise ngalokho abasincedisa ngakho. Singaba singasenelisanga ukufika kulapha kade sikhangela ukuthi sizafika khona. Kodwa siya kubongela khonokho okwenziwe ngabantu.
Ungavalelisa uZulu.
Hayi ba laleli layo babo kanti ngiyabonga ngesikhathi sakho. Amazwi ami okucina nje ukuthi bengilesifiso esokuthi ngayiphupho likanyongolo liyafezeka. Owakunanzelelayo ukuthi ngelinye ilanga amajaha akhe lawa athatha lawo ilizwe azalamba wasedinga amaplazi ezakhiwo lezifuyo lokunye nje okuchiyeneyo esenzela abantu. Kodwa ke ngokusweleka kwenhlanhla lokukhalipha uhulumende wezikliwi owezigangi lwababulali wabulala amazibra phinde njalo mbonge laba abasekelayo ngiyabonga
lokho ke ngumnumzana Mthulisi Hanana owabaleka elizweni besixoxa laye ecingweni eseSouth Africa kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo singakagqibi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele inhloko zendaba. Umnumzana Joe Biden usekhethwe ukuba ngumongameli weMelika kulandela ukwethulwa kwempumela yokhetho esigabeni sePennsylvania. Lamhlanje kwenziwe isikhumbuzo sikamuyi umnumzana Kennedy Lina obemela isigaba seGlenview edalela iParliamente engowebandla leMDC Alliance. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yenawo muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.